So we see ka descenda ba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 27 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 izolo. Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela uJoe Biden weMelika loCyril Ramaphosa wele South Africa abaduduza imoli kaArchbishop Desmond Tutu. Kubotshwe usomabhizimusi weGwanda olebhutsha obikwa ebanjwe ixhaka elenyama yenkomo ezintshontshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula kancane amakhulu ayisithupha 605 belomkhuhlane lo. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 37,249. Asebebhubhile bakhwele baya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,891. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,219. Abahlatshwe esibili bona bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2,372. Abakhokheli bamazwe omhlaba kanye labezokholo sebethule amazwi entuduzo kulandela ukutshona kukaArchbishop Desmond Tutu wele South Africa. Ututu ubhubhele ngakwakhe eCape Town izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthe ilizwe lakhe lilahlekelwe ngumuntu obeyisibonelo esihle emhlabeni jikelele owayelesibindi njalo owadlala indima enkulu ekulwisaneni lohulumende wabelungu owayencindezela abantu abansundu. URamaphosa uthe uhulumende uzahlela isikhathi sokukhala ilizwe lehlise amafleki. Uthe njalo uhlelo lokubekwa kukaThuthu luzakhokhelwa isonto yakhe ye-Anglican eyiyo ezaphuma losuku lokubekwa kwakhe. Abamasonto labo bathi bakhala ndawonye lomdeni kaThuthu. Sixoxele umfundisi uSenisibanda.
Ubaba uTutu Bishop Emeritus ube isibonakaliso emabandleni kubafundisi ukuba nxa sihlangana lesigaba kumbe ngathi ngesikhathi lapho abantu ababandezelwa khona kumbe abancindezelwa khona kuyini okumele kwenziwe libandla likaKristu kumbe ngabafundisi. Wasitshengisa Mgceke ngesikhathi se-apartheid yokubandlulula eSouth Africa langesikhathi South Africa isithola uzibuse, waqhubekela phambili elokhu esebenzela emele amalungelo oluntu, emengele amalungelo alabo abangeke bazikhulumela bona bodwa, ekhangele njalo ukuthi nxa silobudlelwane lohulumende singenzani ukwenzela ukuthi sisale lokhu silibandla lohulumende la asale lokhu engurhulumende. Lokhu kwakutshengiswa kwabamgceke loba wayengumngane kababa uTata uMandela siyamnanzelela ukuthi kwakufika isikhathi lapha ekhuluma khona emkhuza engathathi uhlangothi lukahulumende ngoba i-ANC yathi isingenile ekubuseni wahle watshintsha waqalisa layo ukuyikhuza waqalisa ukukhulumisana layo ngoba isiyiyo esilamandla njalo isiyiyo eyayisikwanisa ukubandezela abayanga ukubandezela isebenzi ukubandezela abafelokazi lezintandane waqalisa ke ukuyikhuza yona i-ANC lohulumende wayo.
Ungathi isiphi isifundo asichiyele umhlaba jikelele?
Baba uThuthu esingathi thina ngesiKristu theology sitshengisele practical ukuthi leyo theology umbuzisisa kwethu ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni nxa sikhangele indaba yabayanga nxa sikhangele ukubandezelwa lokuncindezelwa kwabantu kuyini okumele sikwenze lazangazithulele langaphakathi kwesikhathi lapha ayengabulawa khona umbabotshwe akhitshwe esikhundleni ayekiso waqhubekela phambili ekhuluma lalapho eselesikhathi sokuba esingathi ngesilungu ku-privileged position ngenxa yokuthi waso ungena uhulumende omutsha owe-ANC waqhubekela phambili lokhu ekukhulumela ilungelo loluntu emele abantu abangakwanisi ukuthi bazikhulumele. Singathi even lakhonapho eZimbabwe siyakhumbula ukuthi waqalisa ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe lapho ayibona khona abantu behlukuluzwa wayekhulume engazithulele.
Kuyini elizamkhumbula ngakho?
Ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kakhulu abafundisi kumele simele amalungelo abantu simele abantu bakithi sikwazi ukukhuluma izinto ezihlupha abantu singesabi singabi lovalo ngenxa yokuthi sisebenzele uNkulunkulu singazesabeli njalo lokuthi nxa sina siseduzela laba ababusayo sikwazi ukuba lesifindi sokuba tshela lokho esibona ukuthi uNkulunkulu ufundi babuse njani abantu bakhe lokhu wakwenza kakuhle wasitshiyela umzekeliso njalo lokuthi singasihluphingi eZimbabwe kuphela kodwa sikhangeleni lapho emhlabeni onke jikelele kuyabe kulabantu ababandezelweyo kumbe abancindezelweyo amalungelo abo engakwanisi ethethwe yilabo ababusayo wayekhuluma uThuthu ngakho lathi kumele senze njalo.
Umfundisi uSeni Sibanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Amapolisa athi abophe usomabhizimusi weGwanda olebutsha umnumzana Irimai Moringa kanye lezisebenzi zakhe ezine ngemva kokutholakala vele nyama yenkomo ezintathu ezintshontshiweyo. Inyama le itholakale esilaheni inkomo zisanda kuhlizwa njalo ezimbili bezingakabulawa. Kolunye njalo udaba amapolisa athi adinga umsolwa uBrighton Siziva phezu kokuntshontshwa kwenkomo eziyisithupha esezitholakele ezigcinwe eGwanda Showgrounds. Sixoxelwa ke wamela isigaba seGwanda ePhalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Ludaba oludabukisayo njalo luzwisa ubuhlungu ngoba undoda yena lo kaqali ukungena mbe ukukhonjwa yimini kumbe khona ukuthi avalelwe esitokisini ngendaba yenkomo zona lezi ukuthi uyazintshontsha kodwa kaze sizwe kuthiwa ugwetyiwe umbutheni usele minyaka ebalelwa ebanjwa ekuntshontshweni kwezinkomo kodwa ke angazi ukuthi kusuka kuhambe kuthini. Uzambona nje Dudu nango usengophumileyo. Hayi indaba yakhona ungathi abantu wayebaphathi kahle yebo kuhambele batshile ukuthi bamambile bathatha le moto yakhe ngengafika mna khona emapoliseni kukhuluma indaba yakhona yona leyo ngizihambela nje le moto leyo ngayibona le misile inkomo lezo zihlinziwe ngizibonele okuyibufakazi bokuthi ulesanda sibili enkomeni ekutshontshweni kwenkomo lezi ubanjiwe bayamkhuluma amapolisa umbuzo osusele ngokuthi kambe khathesi uzagwetshwa kumbuza phunyuka njengoba sibone ngathi uyaphunyuka ndlela thize nje ezandleni zomthetho lapho asazi kodwa iqinise ukuthi ubanjiwe asizothi uzihambisile yena wayezethula emapholiseni kuyikuthi ngabona uzwile ukuthi uyafuneka asazi kumbe khonapho ngemva kokubaleka kwakhe usiya kwezimthanithani yakhe ukuthi aphunyuke hayi kwazi bani.
Ungathi ukuntshontsha kwenkomo kubhahe kanganani khona ngapho eGwanda?
Eqinisweni kankomo labalaleli, hayi ubusela benkomo lapha buyenyanyisa. Kuqala kwakungathi ubusela lobu busendaweni lezi eziqanjwa kubushanya ugwila kuJohn Deep nakubongoma engathi iGwanda South. Khathesi kukhanya solungene phosa izigaba zonke zeGwanda. Amasela enkomo asegcwele yonke indawo. Ngikhuluma nginjenje mina ngilo mntana womfowethu ohlala khonapha eduzane leGwanda. Inkomo zizithuba zibonakali sezidinga inyanga ezintathu ezedluleyo. Ngizwa kuthiwa ngapha ngematshetsheni lakho ngabona inkomo ezingamashumi amathathu 30 ilazo zantshontshwa. Indawana yonke nje uyezwa abantu bekhuluma ngokutshontshelwa inkomo. Ludubo olumangalisayo. Bakuke kwavuka umsindo ukuze kubanjwe abanye laba abatshaya labantu ababesiyagalela inkomo zabo. Bacina besithi labo bantu okunye basebenza lamapolisa. Yikho sibone ngathi okunye kuludubo khonapho ukuthi kati inkomo zantshontshwa nje zantshontshwa mahlayana. Ezindaba ziphelele emoyeni, ezinye ukube ngathi inganekwane. Engxenye kulesandla semfene endabeni le. Inkomo ziyantshontshwa, hatshi kancinyane. Ziyantshontshwa sibili, la magama abantu ethiwa batshontsha inkomo ayaziwa. Asomringa yedwa. Kuyaqanjwa uzibani lo zibanyana. AbeGwanda nxa bilalela uhlelo lolu sebesazi ukuthi hayi omunye umuntu abuya botshebotshela inkomo nguzibani lozibani lozibani. Baningi ingathi baningi nje ukuthi bedlula umuntu oyedwa abathathu mabane abaziwayo ukuthi ngamasela enkomo. Ziyantshontsha inkomo, ziyanyamalala. Ezinye sizwa kuthiwa zazi zibanjwe seziyinyama kubo grills kobulawayo. Kanti kukhanya ezinye yizo ngabona lathi sithenga inyama emabutcher. Singabe sithenga inyama yenkomo eziyabe zintshontshiwe ngoba amadoda la kukhanya agijimisa indaba zamabutcher. Ziyantshontsha inkomo ngomola abadlali. Inkomo ziyahamba, ziyanyamalala.
Umnumzana Thande Kuzinti Mkandla wake wamela iGwanda edalele parlamente. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokukhweza intengo yezinto okubangele ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni iy'ndingeko zekhisimusi. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Sibona ngani bangamahaga ngabantu abagijimela ke ukukhweza izinto bakhangelela ke phela lokho abathi ngama bonuses. So ngomnyaka ngomnyaka ke kujwayelekile ukuthi intengo yezinto ikhuphuke kodwa ke okwalumnyaka ikhuphuka nje intengo yezinto yona imali intshwana. Baningi bayakhala ngentengo ama products nama services kodwa imali yangkhona ke intshwana. Abamabhizinisi nxa bekhweza babe bekhangela ke ukuthi kungani baningi abantu abalezi mali, so babe bezama ke ukuthola advantage ukuthi nxa kule mali engani ithethuthu yebhodayo ebantwini ezandleni bebe sebeyithola leyo mali. Asiyonto enhle ke esiyikhangeleleyo ukuthi nxa kuphela komnyaka abamabhizinisi sebekhuphula ke intengo yezinto besenzela kubamba phela amabhonasisi abantu. So ngomnyaka ongamuhle njengomnyaka odlulileyo nje kanti ungamuhle ngokuthi siloke siphakathi phela kwegcikane leli okubangela ukuthi ke abaningi bangaze bahamba-hamba kungabe labavakashi abathize lo bhizinisi laye asoza ke athole imali ethe exaxa ngalesi sikhathi.
Umnyaka lo ungathi ubunjani?
Kuningi abantu ke abakwenzayo nxa umnyaka uphela okunje. Kodwa ke iminyaka le edlulileyo ngendaba yegcikwana leli esiphakathi kwalo sibone ngani ke kwehlile ke lokho esasikubone abantu bejabula. Abantu kukhanya abala mali kulo mnyaka bazadlala ke likhefu bebalutshwana ke lezihlobo njengoba ezindengi zehlulekile ke okungena phakathi kwelizwe ngendaba yama restrictions ke akhona ama quarantine regulations. So intengo yezinto layo ibisikhuphuka abamabhizimisi ke bakujwayele ke ukuthi nxa umnyaka uphela bekhuphule ke intengo yezinto bekhangelele imali abathi ngama bonuses yabiba njengabantu. Nxa kungaba le mali ke enengi sibona ke intengo yezinto kumbe intengo yama services ikhuphuka. Kodwa ke ngumnyaka ke ongafanani leminye iminyaka njengoba ngichile nje kuqaleni ngokuthi abantu bahlangane le ma problems athize umsebenzini, abantu kade besebenza ama short working hours ngokuthi akufanelanga abantu bebuthane bebe baningi njalo amabhizinisi bengane ehlisile ke ama activities njengoba ke kule gcikwana ama restrictions kuya ngokuthi abantu kade besenza umsebenzi bani. So abaningi ke ba-affectiwe ke i-COVID-19.
Umnumzana Japhet Moyo, ngonobhala jikelele we-ZCTU. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abanye abasekeli bezanu PF sebeveze ukuthi baphiwa izithupha zamanga ukuze baqilibezele ukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla entsha ezabelo. Ikroniko ithi amapolisa kasoze avumele imbuthano yamasonto yokungena eminyakeni omutsha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. IZBC ithi umongameli yemasoni Mnangagwa usekhuthaze abamasonto ukuthi bagqugquzele ukuthula lokubambana elizweni. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani balandeli baka Studio 7 ninjani lonke ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi ngiyezwa ndiyakhuluma ngempela ngeZimbabwe hayi kodwa into esiphakelela konke lathi hayi sikwane sokuthi sibone ukuthi hayi liyasikhumbula ukusitshela indaba ezenzakale eZimbabwe noma singasekho khona ngapha but hayi siyathaba kakhulu uhlelo lona olusinikeza indaba zenu ezimnandi ezeZimbabwe kubuke konke okwenzakale eZimbabwe but hayi cela kuphela thina kakhulu nobogogo elivotayo impela siyalincenga kakhulu ngothixo bogogo ukuthi leli labazukulu emakhaya fundiswa ubhalo i-X lingasukubele ibhalo X abacata besiyakhwakela ihlale sidale nalikwazi ukubhala bese libhalwa into ezingalisizo bebelibhale kwe-X abafuna khona abantu labo zamanje impela kathesi isikhathi sokuthi abantwabenu labazulu belifundiswa ukubhala i-X kuyobhalwa njalo sesidingile impela yokuhlala sirojiwa amavoti uzokhwakula amalokhuzeni ama-ballot paper hayi kezame impela bogoko ukuthi abantwana libavumele abazulu belifundiswa ukubhala i-X uqanje kahle kahle nje lingadonsi mali ibhala lifake nguhle eboxini lokuxaweni kahle ngoba liyafika abayilifundi likwazi ukubhala xa masele siyafika fanele abe selikhokha ningasakwazi ukubhala kuyomi-X lecensa ukuthi hayi mbhalelani mali belibhalela sibe zifake lapho abafuna khona hayi zamani bogogo mpela nelisubulalayo mpela zamanini bogogo labokhulu ukuthi abantwana belipractise lipractise ukubhala kwe-X beni lapho hayi zamani badala siyalicela mani libhekele umumo mani umubi mani zamani phela awu bogogo lezanda bokhulu mphele
amavuko amavuko Studio 7 nabalaleli bonke jikelele ngivukisa ngingapha ezweni laseSouth Africa ngindoda yakhona lephansi esikhalange ngizahlala ngo-anonymous ngosuku lanamhlanje usuku lapho abancindezeli betholakala bejabula bedini day mhlawumbe ingqondweni yami ngizwisise kahle ukuthi unity kanti yini ngoba nxa ukhuluma nge-unity ukhuluma ngokubambana kwabantu manje kanti i-unity bani le eyanamhlanje i-unity yabathile be-unitela ukufaka ezikhwameni zabo kanti thina nxa kuthiwa siku-unity sitholakala sisemazweni kuyini imithi konoko yini kumbe luyanyika ulimi lwami according to my understanding. So kasiceleke kubo ababusi bethu ukuthi kabayenze imithi yangempela imithi benefit bonke isonke isizalwane seZimbabwe kungakhanya umuntu eyi-one kuthiwa nguye okuyunithi kaphulele esiswini sakhe abanye bebulawa indlala ngempela ngempela sizwile abantu bakithi ake basiziqhawukele bona ababasembusweni ngoba la bantu bakithi laba balilwela ilizwe lelelana bafa kulifela khona abanye okudingeka ukuthi asisineni sidedelana phela kungabe ngumbuso lo ukuthi umuntu ohlele esihlalweni kahlale esihlalweni sengathi ngeyedwa walilwela ilizwe. Ngamafitshane ngithanda nje ukuthi hhayi leli langa bakithi thina sizizalwane saseZimbabwe sisemazweni vele kalisisebenze ilalancane.
Balubonani lonke basakazi labalandeli beStudio 7, ngiyalibingelela lonke ngezindawo ezijiyeneyo. Ye, mina ngithanda ukuthi ngilimukise abantu bakithi bakwaMthawazi ngithi kibo abavuke emaqandeni. Bengicela ukuthi abantu bevuke emaqandeni. Mina angisomuntu wezepolitiki kodwa ke ngendlela okwenzakala ngakhona kwelakithi ikakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ebantwini besendebeleni, ngithi abantu besendebeleni abavuke emaqandeni beyekele ukulandela amaqembu la abadonsela emgodini, belandele amaqembu akibo ayiwo abasa ekukhanyeni. Iqembu nanto iqembu le-MRP lifuna ukukhipha abantu ebunyameni libafake ekukhanyeni. So ngithi abantu kabayekele ukulandela amaqembu lawa abadonsela emgodini belandele iqembu le-MRP okanye ke belandele iqembu lezaphu uma bengafuni iqembu le-MRP ngoba la amanye amaqembu angaqedakaliyo abadonsela emgodini. Abantu kabavuke emaqandeni ake likhangele ikakhulu into eyenzakala ngesikhathi sombhuqazo, linike lidownload nakuma-YouTube libone izinto ezazisenzakala kubazali bethu ezazisenziwa ezibuhlungu kakhulu ezazisenziwa ngayi-50 Brigade. So abantu kabake beyekele ukulandela amaqembu la abanye aqedakaliyo, kabalandele iqembu le-MRP okanye ke belandele elezaphu. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli balandeli beStudio 7 abathandekayo. Kusuka kube buhlungu kuyadabukisa njalo. Kahle kahle bengithi kungumbuzo kuyisicelo kubasakazi beStudio 7 wonke nje sikelele especially isikubalisela ontongameli oGibbs Dube nabanye ababa benethuba lokuthi baxoxisane kumbe ba-interviewe ngabasi ngokubekade ukuxoxisana ngolimi lwesintu nobaba uGawuni. Ibekungumbuzo njengoba ngisithi umbuzo nesicelo ukuthi akweneliseki yini ukuthi bayekile uku-interviewa uGawuni, bangabi le ngxoxo loGawuni, bazama ukudinga nje omunye ongabe ngoba kusiyethu umlandeli ebandleni busayo kule Mandebeleni. Yena kube isicelo kube ukuthi ndimame nje kumi-interviewa ngoba uGawuni usesilimazile kakhulu. So kunabantu quite number of people yasebenzile beyizigulane imikhuhlane ye-BP bekukhutshulwa i-BP ikhutshulwa ngugawuni. Into azikhuluma ngugawuni siyagulisa, ziyagulisa ngempela. Khona manje uGawuni uyabuzwa umsakazi lapha ukuthi ngeyunithi le khona ngesenzo saba khona sombhuqazo sazongubani nobani. Umbuza nje into esimple and straightforward ukuthi uyena uthini kulokho okutshiwo libandla lezaphu ukuthi iUnity Day 22 December ibakhumbuza abantu izihlobo abangani ababulawa yi-ground. Uyehluleka nje ukuthi akhwele phezu kodaba.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi uhulumende weleCongo wethule umlayo onqabela ukuhamba-hamba kwabantu ntambama izolo ngemva kokudubuka kwebhomba elibulale abantu abahlanu edolobheni le-Benin. iVoice of America ithi abamabandla ezombusazwe kweleSomalia sebehlulekile njalo ukuvumelana phezu kwelanga lokwenza ukhetho. Singene udaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usechaze uArchbishop Desmond Tutu njengomuntu wabantu obezinikele kuNkulunkulu ngobuqotho. Emazwini entuduzo awethu leizolo, uBiden uthe yena lomkakhe baba lenhlanhla yokuhlangana loTutu kanengi kuminyaka edluleyo, okugoqela ngo-2010 lapho abamethekelela khona ngesikhathi semidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Uthe isibindi sikaTutu sokumelana lohulumende wonxintezelo kwele South Africa singesinye sezizathu ezenza iMelika yathathela lohulumende amanyathelo ukuthi achiyane lokuhlukuluza abensundu. Wengeze wathi uTutu uthiye umzekeliso omuhle obukwa ngabanengi emhlabeni jikelele. Amazwi kaBiden agcizelelwe ngabakhokheli bamazwe aphetsheya atshiyeneyo abagoqela uJustin Trudeau weCanada kanye loBoris Johnson weleBhilitane, bona abathe uTutu bengumlweli wamalungelo omkhulu obesaziwa njalo ngokukhulumela abantu abancindezelweyo. Sixoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngivumelana laye umnumzana uJoe Biden ma ekhuluma ngomuyo uDesmond Tutu ukuthi ngumuntu obephitheka kakhulu ngamalungelo oluntu, njalo nguye umuntu ozwakale isikhathi esiningi ehamba ekhankasela ukuthi iSouth Africa ithole uzivuse, njalo ekhankasela ukuthi amabhunu ayiwona adincindezela abantu izolo. I-America lamanye amazwe abesekelana lamabhunu bezama ukuthi befake amandla abo wonke ukuthi amabhunu lawa ekele umbuso wabo ochuku, umbuso wabo okuncindezela abantu abamnyama. Uzakhumbula ukuthi uDesmond Tutu ngumuntu obekade enenhliziyo yoxolo kakhulu. Ukhumbule imisebenzi yakhe ayenzileyo ku-Truth and Reconciliation Commission eyiyona eyadala ukuthi kukhunyelwane umlotha phakathi kwamabhunu lawo kubuntu eSouth Africa obekade ncindezeli kakhulu abantu abansundu. So ke ngivumelana laye uJoe Biden ukuthi uDesmond Tutu ubambe iqhaza ngendlela enhle, indlela edala ukuthi bemzwisise njalo bekubone kufanele njenge-America ukuthi iSouth Africa beyifakele izijeziso ukuthi ilunge, ivumele uluntu ukuthi lube khona, ivumele abantu abansundu ukuthi lawo bebe lamalungelo abo agcweleyo. Sithi ke ngalawo kahambe ngokuthi ubaba uDesmond Tutu.
Yebo, uBiden uthi uTutu nguye owenza uhulumende weMelika waguqula indlela ayibona ngayo uhulumende wabancindezeli kwele South Africa. Ungathini nxa sikhangela eMelika lamhlanje ukuthi abanye abantu abansundu balokhe bekhala ngokuthi bayancindezelwa?
Siyazi impela ukuthi iAmerica ivele indaba yokubandlulula unsundu, akusinto ukuthi siyayiphumputha ukuthi into esicabangelayo. Uzakhumbula ukuthi akunsuku ngaki zidluleyo omunye umama owayelipholisa wadubula umuntu omnyama at close range, wamdubula wafa esithi yena ubecabanga ukuthi usebenzise i-taser gun. Kambishwa i-taser gun and the loaded gun yizinto ukuthi ungehluleka ukuthi nxa ulipholisa ubone umahluko. Uye donsa i-trigger sibili udubula uzitshela ukuthi wena udonsa i-trigger ye-taser. Yinto eyenzakeleyo yona leyo nkomo, okutshengisela sobala ukuthi hayi i-America isasekhatshana kakhulu ukuthi iqede indaba yokubandlulula abantu abansundu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 izolo. abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela uJoe Biden weMelika loCyril Ramaphosa weleSouth Africa baduduza imoli kaArchbishop Desmond Tutu. Kubo nje usomabhizimusi weGwanda olebhutsha obikwa ebanjwe ixhaka elenyama yenkomo ezintshontshiweyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.